Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 27 hlangula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Appears that the outbreak in Zimbabwe was caused by
Kubonakala ukuthi lumkhuhlane wenkukhu eZimbabwe wabangelwa ngamadada abehlala edamu eliseduze lamapulazi afuya inkukhu. Xa kunjalo ke kutsho ukuthi amadada lawo engaphapha aze efike kuleli.
Uhulumende wakwele South Africa. Uhulumende weZimbabwe usemise ukuthengwa kwenkukhu ezivela eSouth Africa. Kulandela ukuqhamuka komkhuhlane obangelwa ligciwane le-H5N8 oqale eZimbabwe kumaviki ambalwa adluleyo.
Bacotshiwe kucotshwa ama-students ayemejele ahlala kumain campus eHarare, then kulama-students ahlala eParirenyatwa bonke ba-ejectiwe nasemtoko campus ba-ejectiwe kuma-halls of residence.
Kulandela ukutshengisela kwabafundi abafundela ubudokotela e-University of Zimbabwe izolo phezu kokukhwezwa kwembadalo yemfundo, namhlanje lezi zifundi zivuke sezigxotshiwe ezindlini ebezihlala kizo. Amabandla okholo lwesiKristu eZimbabwe asungula uhlelo lokukhuthaza abazalwane ukuthi babhalise ukuze bathole ilungelo lokuvota njalo bavote ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane wenkukhu obangelwa ligciwane le-H5N8 oqale eZimbabwe kumaviki ambalwa edluleyo usungenile kwele South Africa. Iziphathamandla zalelo lizwe zona zisola amadada weZimbabwe ngokuzala lo mkhuhlane we-bird flu virus. Ngalokho ke, uhulumende weZimbabwe usethe inkukhu ezivela kwele South Africa zingasathengwa. UBenedict Nhlapho usiphala ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ugatsha lwezokulima kwele South Africa luthi lumkhuhlane oqhamuka eplazini elifuya inkukhu esabelweni seMpumalanga le-Free State wabulala inkukhu ezizinkulungwane ezinhlanu. Lokhu kubangele ukuthi kubulawe inkukhu ezizinkulungwane ezingamachumi amabili lane 24,000. Isiphathamandla senhlanganiso yabafuya inkukhu kwele South Africa, umnumzana Kevin Lovell, uthi lobanje kusenziwa inhlolisiso ejulileyo ngesisusa salomkhuhlane, kabathandabuza ukuthi amadada eZimbabwe yiwo azelawo.
It appears that the outbreak in Zimbabwe was caused by
Kubonakala ukuthi lumkhuhlane wenkukhu eZimbabwe wabangelwa ngamadada abehlala edamu eliseduze lamapulazi afuya inkukhu. Xa kunjalo ke kutsho ukuthi amadada lawo engaphapha aze efike kuleli. Yikho okwenza kube nzima ukwenqabela umkhuhlane lo ngoba awuhambi phansi kodwa uyaphapha.
Ngenxa lokhu uhulumende usemise kuthengiswa kwenkukhu eziphilayo ezitaladeni, okuyinto evame ukwenziwa kakhulu emalokishini ahlala iningi lezalwane zeZimbabwe. Iningi ke selisesaba ukudla inyama yenkukhu ngenxa yalo umkhuhlane. Kodwa isiphathamandla sogatsha lwezokulima kwele South Africa, unkosikazi Mpho Maja, uthi lumkhuhlane obangelwa ligciwane lohlobo lwe-H5N8 awungeni ebantwini.
H5N8 has been confirmed.
Sekube lobufakazi benhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization wokuthi umkhuhlane we-H5N8 awungeke uhlasele abantu. Kodwa-ke abafuya inkukhu kufanele bakhathazeke ngoba uyazibulala inkukhu.
Ngesikhathi kuqhamuka lomkhuhlane eZimbabwe emavikini ambalwa edluleyo, iSouth Africa yahle yanqabela ukuthengiswa kwenkukhu lamaqanda okuvela eZimbabwe. IZimbabwe ke layo isithethe amanyathelo afanayo ngemizamo yokuvimba ukuza kwalo mkhuhlane usuqhamuka kwele South Africa. EZimbabwe lo mkhuhlane wabangela ukuthi kubulawe inkukhu ezedlula izinkulungwane ezilikhulu 142,000. Unkosikazi Maja uthi sebexwayisa abalimi bonke ukuthi bavalele inkukhu zabo ukuze lo mkhuhlane ungamemetheki.
We are also hoping that there isn't more farms that are affected.
Sithemba ukuthi akusoke kube lamanye amapulazi afuya inkukhu asefinyelelwe yilo umkhuhlane. Okusipha ithemba lokuthi siza kwenelisa ukuqeda lo umkhuhlane. Yebo sisanda ukubamba lo umkhuhlane, kodwa silethemba lokuthi awukamemetheki.
Ingcithi zethu kuthatha amalanga amane kusiya kwayisikhombisa ukuthi inkukhu ehlaselwe ileligciwane iqale ukubonakala iphefumula nzima ukukhala lokufa. Zithi kodwa ikhona eminye imihlobo yamagciwane ebird flu ahlasela abantu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Inkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu eZimbabwe isisungule uhlelo lokukhuthaza amakholwa emabandleni abo ukuthi abhalise ukuze bathole ilungelo lokuvota njalo bavote ngobunengi kukhetho luka-2018. Amakholwa esiKristu athi sesifikile isikhathi sokuthi bengagoqi izandla besithi ezombusazwe abazingeni, isimo sona siwonakala elizweni. Inkokheli le ibuthene eHarare lamhlanje ukusungula lumkhankaso. Oqoqe lumhlangano nguBishop Anselimo Magaya okhokhela inkonzo yeDivine Destiny othe bazasebenzisa amandla abo lapho bechumayela bebonisana ngokuqakatheka kokuthi abazwalane bephatheke kukhetho. Kulandela ukutshengisela kwabafundi abafundela ubudokotela e-University of Zimbabwe izolo phezu kokukhwezwa kwembadalo yemfundo, amapholisa lamhla abophe umgcini isikhwama wekhansili emele abafundi ekolijini leli umnumzana Ignatius Mukwichi. Ukutshengisela lokhu kubangele ukuxotshwa kwabafundi bonke bogatsha lwabodokotela abangamakhulu ayisithupha ezindlini abahlala kizo. Kodwa amagqwetha alwela amalungelo oluntu kunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights akhweze isicelo edale le High Court lamuhla esithi abafundi laba kumele bavunyelwe ukubuyela ezindlini zabo. Sikhuluma nje iningi kalilandawo zokuhlala njalo abaningi babikwa befihle amakhanda kwamanye amasonto. Umfundisi Ivan Mawarire ubotshiwo izolo ngemva kokuphatheka ekutshengiseleni kwabafundi laba. Inhlanganiso yezinasu itshone idinge labafundi laba uncedo lwendawo zokuhlala lokudla. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Alistair Funye.
Okwenzakaleyo ukuthi izolo after ama-student esexotshiwe kuma-Wars of Residence siqwalise ukuthi sidinge i-solidarity from abanye bethu esidala ukusebenza labo njengezinaso ngoba ama-student onalawa emini bengahambanga for i-DH lapho abaza khona ukudla. Sasusa ukudla of which omunye wabo obothiweyo onguye u-treasurer general we-UZ weyade distributer ukudla from ebantwini esebenza labo because ama-students ebelambile. Amapholisa acine sicabangela ukuthi idemo lama-students because kucine kube abantu abanjabo even mawarile yibo kade benikwe imali yokufanda idemo kulida ukuthi i-administration ye-UZ icine sithi kube lama-external forces avele outside idemo kade lingasoloku-addressa ama-student concerns. So lingasoloku-addressa ama-student concerns kade lingelo-addressa i-legitimacy yabo Ivan Mawarire e-campus. So yikho okucine kusenza ukuthi umfana lo obothiweyo ebotshwe.
Abaxotshiweyo laba baxotshiwe bonke yini bengu-600 kumbe bakhona abasele?
Baxotshiwe kuxotshwa ama-students ayemejele ahlala ku-main campus eHarare then kulama-students ahlala e-Pararenyatswa bonke ba-ejectiwe nasemtoko campus ba-ejectiwe kuma-Wars of Residence.
Bangaphi sikhuluma kanje?
Abanye bakhona eHarare basazama ukuthi besuze i-accommodation, abanye abalehlobo zabo ezingani iphezulu zikwazi ukubabhukela in different zones, but abanye balokhu bekuma-street, but ezinaso sina sitrayele ukuthi lathi siconsulte abantu bona abasebenza labo abanika ukudla babe-able to accommodate abanye.
Amagqwetha alwela ilungelo loluntu sehambise udaba lolu emthethwandaba, lingaba lesazela ukuthi kuhambe njani?
Ekathe simelele ukuthi sizwe i-decision eyenzakaleyo, but our fear now khonokho ukuthi abantu abanjabo ivalmawarile bafike bangene ecampus. So at the end of the day kuyadelegitimiza i-cause that decided ngama-student. So ngani ivalmawarile kade elida ama-protest onalawo ecampus? Yesiyunivesithi iyabe isile ndlela yokubalekela indaba yangikhona isitikwankhona asoma-students ivalmawarile.
Alo ke ngumnumzana Alistair Funye oyinhlanganiso emela abafundi izinasu ubexoxa le Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje abantu abaningi abethule imbiko yabo ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Indebele bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende kayenelisi ukufundisa ngemfanelo abafundela ukuba ngodokotela. Abanye abafuthelane lokuhlakanyezwa kwabafundela ubudokotela ekolijini le-University of Zimbabwe abatshengisele bekhonona ngokukhuphulwa kwenhlawulo yezifundo bagoqela uPrithi Mhlanga Mbezi, Muzokhona Muzincube loPhilip Rongwe. Abathathu laba bathi uhulumende kumele azame ukunika izifundi lezi imali yemfundo. Lokhu kusekelwe ngudokotela Joshua Sibanda ohlala eJohannesburg kwele South Africa otshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi ukufundela ukuba ngudokotela kubiza imali eningi kakhulu abazali abangeke benelisa ukuyihlawula emakolijini.
Abalula nxa kungaba ngumlando kahulumeni ngoba odokotela bafana namasosha nje awelizwe abalulekile kakhulu. So nxa ngabe kukhona indlela zokuthi uhulumende angaba legaselo kumbe ngathi mina angaba lokusiza ekufundiseni odokotela, ngibona ngathi kungaba yinto enhle kakhulu okwakuqala. Okwesibili ikuthi nje imfundo kadokotela inde njalo ineendleko eziningi, ama-laboratory akhona namabhuku akhona nesikhathi nje udokotela alolongwa ngazo. Okokuthi nxa kungaba ngumlandu womzali, umzali naye ezihluphekela, kungaba nzima empeleni ukuthi benelise ukuthi odokotela bephushe umlando wabo wokufunda.
Ye, kodwa-ke nxa kunjengeZimbabwe lapha esibona ukuthi khona uhulumende kala mali, pho kumele kwenziweni khonapho?
Ngombono wami Baba Dube, kudala vele odokotela babexhaswa, ngathi nje izifundiswa zonke zazixhaswa kwelakithi leZimbabwe. Kodwa-ke into ekhona ukuthi ngokuya kwezikhathi kuye kwasekwehla kakhulu umkhakha wezomnotho welizwe. Okungakuthi vele kuzoba nzima kakhulu ukuthi abazali benelise ukuthi behambise abantwana esikolweni ngoba le ndleko yakhona, ifizi yakhona yabodokotela ivele inkulu. So kuzoba nzima kakhulukazi ukuthi abazali benelise. Ngombono wami kungaba kuyinto kakhulu ukuthi bethole uxhaso kuhulumeni ukwenzela ukuthi njengoba isizwe sivuka phansi la sivuka khona sivuke phela silempila kahle ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi siye phambili.
Ye, abantu bangabuza bethi uSibanda senza izifundo zobudokotela yini, wayibhadalelwa mbali njalo imali yasetshenziswayo inengakanani, usayikhumbula nje?
Ngiyayikhumbula, kodwa ngezikhathi zakhona ngathi nje Britain yayingadlula mhlambe ama-150,000 to 200,000 indleko zakhona. Kodwa ngaleso sikhathi imali yakithi yayiseselesisindo esikhulu. So kunzima ukuthi nxa ungabe usiqathanisa lesikhathi samanje engaqathanise kanjani. Kodwa into ebalulekile ukuthi zikhona izindleko ezidirect ezingathi zihlanganisa isizi, bese kuba nendleko zokuhamba umuntu ahamba ajike, nendleko zamabhuku, nendleko nje zokuthi umuntu nakaphila efunda endaweni kuyafanele ukuthi ebe le ndlela aphila akhona ukuthi aziphilise ngayo. So indleko azikho kusizi kuphela, ziyaye ngathi mina zibe zinkulu zidlule kusizi, mhlawumbe kugcine sekuyisizi isimultiplier kathathu njengoba umuntu naye iphila nje nendleko esikhona.
Alo ke ngudokotela Joshua Sibanda obekhuluma lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abafisa ukuxoxa ngodaba lolu ngenani ebulenjini bokuzilibazisa ubeFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele iAmnesty International lamhla isole kakhulu ukubotshwa kukaPastor Ivan Mawarire izolo ngemva kokubambana labafundi beCollege leUniversity of Zimbabwe ekutshengiseleni besola ukukhwezwa kwembadalo yemfundo kulelo college. Embikweni ewethulela muhla inhlanganiso le ithe ukubotshwa kukaMawarire kuveza sobala ukuthi uhulumende weZANU-PF kawahloniphi amalungelo oluntu. I-Amnesty International ithe njalo uMawarire kumele akhululwe ngokuphangisa. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 o'clock kusiya ngo-9 ntambama kumakakasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 laku 15460 kHz. Kulive Talk lamhla uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngokwenzakala ekolijini le-University of Zimbabwe lapho abafundela ukuba ngodokotela abatshengisele khona izolo bekhonona ngokukhuphuka kwenhlawulo yezifundi. Namhlanje bavuka bezithola sebexotshiwe ezindlini abahlala khona. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Umnumzana Akinumi Adesine wakwele Nigeria owakhulela emulini engabayanga abazali besebenza emaplazini okwamnika isifiso sokufunda ngamandla ukukhuphula imuli yakhe. Nguye othole umvuzo walonyaka weWorld Food Prize okungumvuzo ofana lo weNobel Peace Prize. Okwamanje uAdesina ngumqondisi webhanga le-African Development Bank. Aseqalisile amalungiselelo okuthoniswa kuka-NG Lapseng isinothi sakwele China esetheswa umlando wokufumbathisa abameli bamazwe ehlukeneyo enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ukuze bamsekele kusifiso sakhe sokwakha i-conference center. Kodwa uyalilandula leli cala njalo uhlawuliswe isibambiso se-bail esizigidi ezingamachumi amahlanu $50 million. Ukuguqula kwegama lenkampani yendizamchina i-eZimbabwe okwenzwe kuyona le iviki kungabe kungekho emthethweni kutsho ingcwethi zenotho. Inkampani le ibikwa ithenge indizamchina ezine kunkampani yeMalaysia. Inkampani yeMalaysia le ibikwa isifuna ukumisa ukusetshenziswa kwendizamchina zohlobo lweBoeing 77-200ER ezingumhlobo wenye eyanyamalala labantu abedlula amakhulu amabili kuminyaka emithathu edluleyo. Umphathintambo wezokuthwalwa umnumzana Joram Gumbo walile ukukhuluma leStudio 7 ngalolu daba esithi sikhulume leziphathamandla zalenkampani ezibalisa uSimba Chikore umkhwenyana kamongameli Robert Mugabe. Imizamo yokukhuluma labo laba yehlule kodwa senelise ukuxoxa lengcwethi yecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
So ngokubona kwami ukuthi sokulo muntu othenge eZimbabwe kodwa baye bengingafuna ukuthi basikele ngoba ngeke sithintshe ibizo nxa kuyukuthi i-eZimbabwe are still under government management. Ngokwazi kwethu siyakwazi ukuthi bebesinga ama-investors, so kungenzakala sifile ukuthi sebemtholile i-investor kodwa baye bengafuna ukuthi basikele ukuthi kuhamba kanjani. Indizamchina zangikhona asazi futhi ukuthi i-eZimbabwe ethenge indizamchina kumbe ngoba siyakwazi ukuvala ama-dress amaningi awokuthi angazi ukuthi bayayithola ngaphi imali yokubathenga indizamchina.
Manje nxa sikhangela ukubana kuguqulwe le bizo sokuthiwa iZimbabwe Airways, labo abade bekweleta likampani bayanelisa yini ukuthi bathole imali yabo nxa sokuyinkampani enja?
Bayayithola ngoba anto uyakhumbula ukuthi ubabuthi yangu uke wakuzama lesisa ukuthi kube funa ukuthi aqule ibizo kodwa awusebenzanga. Bayayithola imali yabo, ngibona njengani imthethwandaba eyabe ingafuni ukuthi utshintshe ibizo nje kuyabebe uyawufanele benike inothi yalo bebhadale labo abazozibe or bengakatshintshe ibizo.
Lokho kwenzakeleyo kungaphathisa na ukubana linkampani ithole inzuzo i-profit njengoba kade khanya vele isile zikweleto eziningi?
Angibona ukuthi iyathola i-profit ngoba lama-debts amaningi kakhulu awuthi umuntu othenge ezibaba kathesi uyafuna ukuthi uzathatha isikhathi ukuthi ibuyele njalo ku-profit ngoba kumele babhadale izikweletu zonke abalazi. So angiboni ukuthi i-profit bazayenza. Ngathatha nje iminyaka emibili emithathu bengayenzi i-profit. Kuzabe kudiphenda njalo ukuthi bayabe behamba kuma-routes up yangikhoda ngoba nxa besiya kumanye ama-routes lawana angela traffic eningi angazi ukuthi imali bazayithola ngapha. Kodwa okuqakathekileyo okumele siwukhumbule ukuthi nxa ukhangele eZimbabwe ithemba bese lisilela kuyeZimbabwe. So kumele njalo balungise ibizo ukuthi abantu babe lethemba lokuthi yeZimbabwe nxa kuye ukuthi iyasukuma ngesikhathi isukuma ngesikhathi akulamba cancellation lokunye okunjalo.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungulayo zomnotho welizwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-New York. Kunjalo nje siphinde saxoxa lenye inkampani yeZimbabwe, siphinde saxoxa njalo lenye ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lelo liqiniso ngoba umthetho wona vele uyala ukuthi nxa uhulumende esenza umsebenzi wokuqondane lamakhampani kahulumende engakwenzi engakhulumanga le-parliament asikwazi ukuthi kuhamba kanjani. So ama-parliamentarians i-committee ebona ngeze-transport ama-opposition parliamentarians kababuze u-minister of transport ukuthi kanti kunjani indaba ama-deals esenziwa ngusimba ama-deals a-involve ezimbabwe i-parliament ingakwazi. Lelo liqiniso, so ophula umthetho lapho.
Kodwa ngendlela eyenzakale ngayo kuyathembisa na ukubana inkampani le ingasuka ebunzimeni kade ku?
Hhayi, yabona ukuthi nxa kuntshintshwa indlela esetshenzwa ngayo ama-airlines ukuphonga upenda nje kuyafana nokuphonga uthathe uchova uwupende utshintsha amabizo. Ukupenda indege ufaka ama-colors amatsha ayiso strategic visioning. I-strategic vision ngoba i-route yakhona okubola kwakhona kuvele kukhona phakathi ama-systems eZimbabwe iwade mabi igama lama-colors kakula msebenzi. So nxa kungaguqulwanga ama-systems indlela abayenza ngayo i-corruption i-debt yakhona $300 million. So lokhu kubhala nje ukudweba amabizo amatsha iZimbabwe Airways ofaka ama-colors amatsha akutsho lutho. Lingathenga indege ezingu-20 mfowethu kodwa nxa ama-systems engaluguqukanga engalungiswanga ingaqhithanga udlawudlawu akusezibile ama-profit.
Kukhanya lokhu kuyenzwe ngudlu ngoba nxa sikhuluma lo mphathi ntambo wezokuthwala umnumzana Gumbo uthi yena layikakwazi. Kungakusitshoni lo?
Ngasoze athi kakwazi, antsho ngiyanika uSimba umsebenzi. Akusoze kwenzekala ukuthi uSimba engayesayina elentegezi ngo-4 le manager uminister of transport angayo ngaphandle kokuthi nasokutshengisela ukuthi sokule state capture kumbe singathi state house capture ukuthi umkhwenyana uyakwanisa ukuyasayina i-deal manager airline engakwazi uminister of transport. Kungenzakala kodwa i-commission mina ama-members of parliament e-ANC ama-opposition ngahlale phansi kababe ngakube le-commission of inquiry ukuthi kanti kwenziwa njani i-deal elinjalo ukujora mkhumbe engakwazi kumbe abe engamanga kuphela lawo.
Siyabona ukuthi yona i-Malaysia ithi isizamisa uhlobo lwama-Boeing 777 wona la asethengiselwe iZimbabwe. Ukubona njani wena khona?
kanti thina indaba sithenga izikorokoro ungazulandelele imvelo eyama-airlines Ethiopia Airlines okhinya Airways bonke labana bathenga ama-aeroplanes amatsha ama-800 ama-Boeing 800 straight from Minnesota kanti thina indaba sithenga izikorokoro yikho sakwenzelwayo sathenga ama-aeroplanes ane-China angu-70 bona sebesilahlela iyithwa i-technological dumping akulunganga khona kuthina gasilungisise i-business proposal yethu ethi sithenge indege ezintsha lokho kuthengisela izikorokoro imali ezi awusincedi lutho ngoba akusoze kusikhiphe ekhipheni.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo zomnotho welizwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Amalwecaja e-Islamic State of Iraq and Syria asebhidlize isakhiwo sakudala esilodumo esibizwa ngokuthi yi-Grand al-Nuri Mosque edolobheni le-Mosul. Le yindawo lapho umkhokeli wamalwecaja la u-Abubakar al-Baghdadi ethula khona isinqumo sokuthatha umhlabathi we-Iraq le-Syria ngomnyaka ka-2014. U-Heather Newett isikhulumeli sohlangothi lukahulumente weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi lokhu kutshengisa ukuthi amalwecaja la asethwele nzima ngoba aselahlekelwe ngumhlabathi omningi abawuthathela ilizwe le-Iraq lele-Syria kusukela ngomnyaka ka-2014. Uthi elemelika lichothoza kakhulu isenzo lesi esitshengisa ukuthi amalecaja la kawahloniphi amasiko lenkolo yabantu be-Iraq. Uthi isakhiwo se-Grand al-Nuri Mosque esileminyaka phose eyinkulungwane sakhiwa ngabantu be-Iraq njalo besiveza sobala ukuthi inkolo lempilo kaZulu edolobheni le-Mosul ime njani. Uphinde wathi amalecaja la asebenzisa isakhiwo lesi ukuthi baqhube uhlelo lwabo lokudlengula abesifazana, ukubulala abantu abaningi, ukwenza abanye abantu ukuthi babe izigqili zabo, ukubulala abantwana njalo lokuthatha umhlabathi besebenzisa udlame. Unjungethi uthi ukubhidliza isakhiwo lesi akudeleli abantu bemusulu kuphela njengoba kutshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi bangabantu ababi abalenjongo yokutshabalalisa umhlaba wonke. Uthi amabutho elizwe le-Iraq esebenzelana lamanye amazwe asethathele amalwecaja la umhlabathi omningi kakhulu. Ilizwe leMelika libambisana lamanye amazwe lithi lizazama ngamandla wonke ukuthi libhidlize amalwecaja e-ISIS. IMelika ithi izimisele kakhulu ukuthi incede abantu be-Iraq.
Lolo-ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Enkundleni yokukhulumisana eyabomakhalekhukhwini e-WhatsApp, silicelile balalali ukuthi lisithumele imibono yenu ngodaba lwezifundi zasekolleshini le-University of Zimbabwe esezixotshwe ezindlini ebezihlala kizo ngemva kokutshengisela kwazo zikhonona ngokukhuphula kwenhlawulo yezifundo. Owakuqala umlaleli igama lakhe nguNdumiso uthi ngokubona kwami uhulumende akabaphe ama scholarship bethi bangaqeda sebesebenza abese deductor emiholweni yabo. Omunye njalo ophe umbono wakhe nguLove More Kelvin yena othi uhulumende akufamelanga akhuphule imali uthi abantu bayithathe imali bona abantu ababo bafunda phecheya kwezilwandle behuquluza umnotho weZimbabwe yaze yaguqula ngamadolo abantu abala mali bangakhuphuli inhlawulo. UJoseph Moyo yena uthi lokhu ukutshengisela okwenzakalayo kusasekuncane kukhulu okuzayo. Ukhumbulani ngiyabuya uthi uhulumeni ngeke khone ukubasiza ngabe ulendlela yokubasiza ebezayenza iplani bengaxotshwa. Iyo-ke imibono esithunyelwe ngabanye benu balaleli, siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela kukhasi lethu ele-VOA Ndebele enkundleni ye-Facebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama lapho umsakazi wethu uNtungameli Nkomo uzaphatha kabanzi udaba lolu. Ngimele i-Studio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hobe.
Siyabonga Mike. Singakehlukani wothi ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhuhlane wenkukhu obangelwa ligcikwane le-H5NA oqale eZimbabwe kumaviki ambalwa usudlule wangena kwele-South Africa. amabandla okholo esiKristu asesungule uhlelo lokukhuthaza abazalwane ukuthi bavote. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.